impi yesithathu yomhlaba jikelele ingabe isiseduze kodwa lesi sehlakalo angisiboni kuyisehlakalo sokuthi yiso esingaba isizathu kodwa lakho singakwazi okungakhlophi izinto njengobana izikhali nje ziduma kangaka kodwa lapha akula sosha elilimeleyo amarashiya lawo athe ekhangela abona ukuthi kulo mtshina nje abangawudlalisa loku okunye singathi ngama-mind games ngama-psych games amachina lawo ayesekwenza lokhu kodwa lapha amarashiya abone nje itoy izihambela athi mana sizithathele kodwa khanye ama-amerika ayebalekisile bayehlisa loba beyitsho ukuthi ilimele khonapho abafundiseni i-amerika la ifundile ukuthi how we can avoid lezi nxaso zibuya and how we can deal with the situation and ama-russian labo clearly they didn't shoot it down ngoba it was over international waters angazi ukuthi kungabe kukhona ongabe complaina kakhulu ngakho ukuthi kungaqalisa impi aji angakuboni lokho
wona amabutho akwele russia angaba enze isihluku lesi ukuthi ayabethunyiwe na kumbe njengokutsho kwezinye ingcwethi zele melika bathi ubuchapha nje babachayeli bona labo ababili abayenze lesi sehluku
lapha khanya abachayeli bendizamtshina lezi ezamabutho awe-russia khanya sebelungiselela okwenziwa ngamachayina njengoba i-russia le-china bekhanya ingani kade beloku ukuzwelana besithi bazadlelana lokwezimpi akumangalisi ukuba abe-russia sebesebenzisa izindlela ama-tactic ama-china ngoba ungazukhumbule ama-china yiyo ebekade senza njalo indizamtshina zasemelika ikhona indizamtshina yemelika eyake yafoswa ukuthi ilende ukuthi yehle e-China kanye abachayeli bendiza mtshina be-China befike bayigudla e-Melika okwagcina indiza mtshina abe-China besithi hayi i-crew yendiza mtshina ingahamba kodwa indiza mtshina ingasala basala ngiyathemba beyikopha la kanye lapha khanya ukuthi beyigudla i-drone le khanya balingiselela kuwona lawa ama-tactic kodwa umahluko lapha yikuthi i-drone le is unmanned akula pilot obakade ezabadubula bhekhi ngabe bekulo pilot phakathi bemgudla njalo ngabe udubulile kodwa labo benze njalo bekwazi ukuthi akula pilot lokho yikuphomba ukudle phana nje ukugudlana njalo bayatsho ukuba kwenzakale ku-international waters akula ofike kwenzakala phezu kwe-territory yomunye kumbe isfiyeyo influence i-russia yiyo nje phomba ukuthi kuseduze kodwa it's clear ukuba into eyenzakale kwi-international waters